Ningali chonanjani mthoka kumuse zimpapu muse Ngalibi ngelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje Igama nguMaigobe Namhla kuhlelo sixoxa noMatricia Smachona Osakhulayo ophila ngomkhuhlane wethukela Sixoxa nesimo sezempilakahle elizweni Kulesi sikhathi umhlaba wonke jikelele Usanda ukunanza usuku lwe World Diabetes Day Oluthakazelelwa minyaka yonke mhlaka 14 November Matricia ngiyakwamukela kuhlelo awutshele okuningi ngokuqakatheka kwalomnyaka lapho umhlaba wonke jikelele uqakathekisa abantu abaphila ngomkhuhlane wethukela i-diabetes
Nxa sikhangele ukuqakatheka mayelana ngomkhuhlane wethukela ukuthi abantu sebethola imfundiso eziningi
ubona ngani abantu kwelezimbabwe balalo ulwazi oluthile na mayelana nalo mkhuhlane
abantu kwelezimbabwe balalo ulwazi olukhulu ngoba sebethola imfundiso ezibhedlela lakumarediyo belalele ukuthi bangaziphatha kanjani kwele Zimbabwe baningi abantu abatsha asebabanjwe ngumkhuhlane wethukela
Matricias awuchasisela abalaleli ukuthi njengosakhulayo ohlala kwele Zimbabwe ophila ngomkhuhlane wethukela uhlangana ngendubeko enjani
singahlangana lodubo lokuswela umuthi ngesikhathi uyabe umele ukuthi uwusebenzise ngaso lokuswela imali yokuthenga umuthi kumbe ukuswela ukudla okumele kudliwe ngumuntu olethukela ikakhulukazi singakhangela abahlaba amajekiseni izibhedlela zemakhaya ayinjekiseni ngani yahlupha vele kayitholakali ngoba ukuthi uthole umuthi ukuthi ugade ibhasi yesibhedlela and umuthi wakhona uyadula ezibhedlela zemakhaya ziyake zikhala ngokuthi kakulamafriji even ukuthi utest ichukela ukuthi ugade ibhasi uhambe ethawuni yetest ichukela and ukukhangela kwakhona kuyadula so abantu njengathi esisakhulayo kungathi kuyahlupha lijana ngobunye isikhathi yakungela mali and ijekiseni iphele uhlale kumbe iviki kumbe 2 weeks lokhu ungathola ngemali yokuthi uthenge ijekiseni izinduku eziningi esihlangana lazo makhaya
isikhathi sesesidliwe ngumangoyi Matricias phosela amazwi akho okucela
abasakhulayo singaziphatha ngokuhlala sigijima sisenza ama-exercise every day ukwenzela ukuthi umzimba wethu befithi ungaphangisi ukudinwa ngoba umuntu olethukela akaluthi ukudinwa kumele futhi umuntu olethukela uhlale ugqokile enyaweni loku senza ama-exercise ngoba ungavela ukuhlatshwe kumbe nganeva isonda somuntu olethukela siyaphuza ukuphola lanxa ungalandeleki indlela oyakuyefundisa esibhedlela kuyahlupha ngokuzaqalisa ukuphuma izilonda
hhayi izulukandaba njengalokho engisanda ukusho isikhathi yiso esesiwe ngumangoyi sithanda ukubonga uMatricias Smachona ngokungena kuhlelo silugqiba lapho uhlelo lwabatsha olevalelisayo ngenjabulo igama lami nguMaigobe mthokazi omuhle zimpaphomuhle sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-Life Talk The Connection khonapha emsakazweni we-Studio 7 8 to 9 p.m. zulukandaba bye bye